soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaziku 11 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubotshwa omunye wababhaqabule amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempelasonto oleminyaka engu-67 kodwa iningi lithi hatshibo ayisuye ngabasakhulayo ababonakala kumabonakude.
Akumangalisi lancanje kuyinto edangisayo. Amapholisa ke siyakhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo, avikele uzulu wonke weZimbabwe angeneli kozombusazwe.
Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Okwenzile yonke leyo edlileyo kumbe ukuthi amabili edlileyo sekuthola abantu ababili abathathu oyedwa sodalwa ngedluli i-virus.
Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe.
Intengo yeschool fees emakhaya ikibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kubotshwe omunye wababhaqabula amalunga ebandla le-CCC eMurewa ngempelasonto oleminyaka engamashumi afika phose isikhombisa 67. Kodwa iningi lithi hatshibo ayisuye ngoba abasemfanekisweni betshaya abantu ngabasakhulayo. Umsolwa uNevachi Madusha sekhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yiloba nini. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ngokubotshwa kukaMuchuta izolo wathi njalo amapholisa asadinga abanye abasolwa ababonakala kuvideo egcwele enkundleni zokuxhumana betshaya okhulu labogogo ngengodo. Emfanekisweni lo kwizwakala wesifazane osakhulayo ebuza esithi kungani benze umhlangano webandla labo bengelamvumo. Lanxa izanu PF ilandula ukuthi abenze lolu dlakela ngamalunga alo, ibandla le-CCC lithi udlakela lolu luveza sobala ukuthi abebandla elibusayo sebeqalisile utshaya lokuhlukuluza uZulu phambilini kokhetho lwalonyaka. UNtunga Emeli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-kansila wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Edwin Lovu ongowebandla le-CCC.
Kuvideo kuyakhanya kulo mama wayekhuluma osamutsha, kulo jaha wayekhuluma, ilisi yamabizo abantu abaphatheka kulesi sigameko sokutshaywa kwabantu abadala besethesa icala lokusapota kumbe kuba amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Ludaba lusegcekeni, amalunga wonke ebandla le-ZANU-P F atsha labo bantu aphuma ku-social media kugcwele, kumele ukuthi nga kona laba abaphumayo ilisti yabo siwabona sebevanjiwe. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi eZimbabwe amapholisa asebenza nebandla le-ZANU-P F, so kuyadanisa. Kodwa-ke njalo akumangalisi, ngiyayibona indaba yangikhona abayibo abatshaywayo lezihlobo zabo sokuyibo ababotshwa sokuthiwa yibo abalecala njangalokho okwenzakalayo enyathini esitingwiza. Yikho sizabona sokusenzakala lakhona ngalo eMurewa. Akumangalisi lancanje kuyinto edanisayo. Amapholisa ke siyakhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo, avikele uzulu wonke weZimbabwe angeneli kozombusazwe, njalo angakhangeli ukuthi lowo muntu ngalephi ibanda. Isicala kube licala, umuntu ngephula umthetho kumele abotshwe, kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla kwezombusazwe. Kuyadanisa-ke kakhulu ukuthi kuthiwe kubotshwe umuntu oyedwa ungumuntu omdala. Kodwa-ke abantu abatsha ababetshaya abantu abadala wabonakala, wakhona kuma-videos, nelisi yangikhona ikhona. Wayebize umhlangano lowo kuyaphuma ku-social media ukuthi ngubani lalapho konakala khona ividiyo ihanjiswe eShekhshekhawu eHarare kuyazakala ukuthi bagcina sebesilwa ngokwama-factions yikho egcina isilikha leyo vidiyo. Kuyadanisa-ke sikhuthaza amapholisa ukuthi hanje umsebenzi wawo ababotshwe bonke-ke abaphathekayo kulesi sigameko sokutshaya abantu abadala besitheswa icala lokuthi bangamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Ikanti isisekelo selizwe sivumela ukuthi munye namunye umuntu abe kuhlanganiswa ithandayo ayishisayo.
Abanye bathi amapholisa nxa ethe abopha umuntu kuzehlakalo ezinje kumele akhulume ukuthi umuntu obotshiweyo ngowezanu kumbe ngowe-CCC. Kuqakathekile yini ukuthi ngabe atshile ukuthi ukhululo ole-67 years obotshiweyo ngwaliphi bandla?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe khonalokhu umphakathi ube kwazi ukuthi liphi bandla elitshotshozela kumbe elingena kuviolence elitshaya abantu elimaza abantu elingavumela ukuthi abantu-ke bahlangane bakhethe imihlanganiso abayithandayo. Kulilungelo likazulu eZimbabwe ukuthi abekwazi ukuthi bavela ngakho. Kodwa-ke lowo khulu kambe yebo kambe ngabe kotshiwe, kodwa kuvidiyo kathi imbone phuma asibonanga kulo khulu kayeqhela ubhulo-ke ebhula izalukazi lamaxhegu besethiswa icala-ke lokusekela kumbe lokuba amalunga ebandla-ke le-Citizens Coalition for Change. Yikho-ke thina sesithi ukuthi bonabe sababona phuma kuvidiyo besenza lobu bubi sibabone bekuwuthabatha bona labo. Kodwa-ke yebo kambe sizezwa-ke ukuthi ukhulu lo wenu wethethwa liphi icala njalo sizwe lokuthi ungaliphi bandla simbone lesithombe sakhe ukuthi umuntu omenjani, ngoba izithombe zalaba benza udlame nelisti yabo siyababona-ke baphuma ku-social media. Abanye sababona yebo kambe bephuma njalo kuvidiyo besenza ububi lobo.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Kubikwa kubhubhe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo ngesikhathi sokuqhamuke umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus omemetheka kalula. Ngapha kwele Melika izibhedlela sezigcwele abantu abagula lomkhakha omutsha othiwa yi-XBB 1.5. Kuthi kwele China kubikwa izigidi lezigidi zabantu sezisezibhedlela, abanye bebhubha ngobunengi mihla ngemihla. Ugeina Kumete Saidi we-Studio 7 uxoxe lodokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle edolobheni lakoBulawayo, ukuzwa ngomumo walomkhuhlane we-COVID-19 kuleli dolobho.
Okweziki yonke le edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa kodwa abangendluli ivayirusi.
Nxa siqathanisa lezinye indawo zeZimbabwe koBulawayo kulokhu kunganeno.
Ye, ngingatho njalo okwakhathesi ngingazi kusasa kuya phambili, kodwa kuzofika namhlanje asiyathola abantu abedlula abahlanu ngosuku. Sithola ababili, sithole oyedwa abathathu, abanye kodwa asitholi ezikedlile.
Kukhona yini elikwenzayo njengekhansili eyokuncedisa abahlali bakoBulawayo ukubana baziphathe kuhle bengathelelani umkhuhlane lo we-COVID?
Uzakhumbula ukuthi ukulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 kwahle kwenziwa ilokho esikubiza ngokuthi wadikleya i-state of emergency almost by upresident ngo-2022. Yikho i-lead i-government, central government, le-provincial government yiyo ekhokhela yonke imizamo yokulwisana nalo mkhuhlane. Lathi singuBulawayo i-council asisebenzi sizimele sodwa, sisebenza singaphakathi kukahulumende ngabe sibuya kwindaba ze-COVID-19. Kule-provincial medical director uDr. Mthembu engithemba ma ungathola inamba yakhe angakuphendula ngcono kokunye kwakhona. Kodwa ukulwisana le-COVID-19 kungumlando wethu sonke, uhulumende wezabelo nohulumende wamadolobha esingathi ngama-local authorities kunye laye uhulumende owelize lonke i-central government.
Abafuna ukuzohlatshwa amajekiseni lilayo yini imithi yakhona yokunqabela i-COVID?
Ye, ama-vaccine lokhu ekhona nohlelo lokuhlaba abantu ukuthi ezivikela iCovid lokho lesiya phambili akhona emakliniki ethu wonke abantu balapho kuyawazi labo abezikolo ababe ngahlabanga asebenelise iminyaka elitshumi nambili 12 years abangahlatshwanga ngomnyaka odlileyo kumbe kule minyaka edlileyo okulo nyaka sebekunelisenge sebehlanganise iminyaka elitshumi nambili sebevunyela-ke ukuhlatshwa ilungiselele uhlelo lwabo ukuthi bazabangaki bahlatshwe nini bahlatshelwe ngaphi sebenzela kwezikolo
kubizwa kulomkhakha omutsha we-omicron osuyiwo osumemetheka njalo lilungiselele yini
ngizakubuka kazi imagciwane lawa iyakhula ohlobo lwe-virus ahlala mbijanambijana athenduka ayaguquka okuthiwa yi-mutation ngesilungu yona i-HIV le ngabe saqala ilandela ngakhona lokho ukuthi sekunaleyi-variant mbona ngathi ngabe lamhlanje ngibe sekuse-variant silandele i-alphabet uzethi ngabe isalendela ngaosaqali sekubala sisiyana eqinisweni ukuthi ukuvikela i-COVID-19 kuyafanana akulandaba ukuthi umhlobo wakhona yiwuphi kumbe yiwuphi umkhakha okuqakathekileyo ukuthi abantu batshiyelane izikhala bathekelani bangabondelelani bangaminyani abantu bageze izandla amamaski agqoke ikakhulu nxa siphakathi ezilizini kumbe lapho eziminyene khona ngoba ngikele ukwenza lokho kungakhathaleli ukuthi yiwuphi umhlobo we-COVID uzamemetheka kuphela kuyafanana njengoba ngitshile ukuthi la i-HIV akulandaba ukuthi yiphi i-variant kumele kugqoke amakhondomu kunathi ama-ARV njalo njalo so ngokufana nayo ukuvikela i-COVID kuyafana kanti ukuthi umhlobo ukuthi yiwuphi
lo-ke ngudokotela Edwin Sibanda umqondisi obona ngezempilakahle edolobheni lakobulawayo obexoxa logeyina kumede sayidi we-studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo Abazali bakhala ngokuqonga kwendleko yezikolo esizibhadalwa ngedola leMelika liqubenele leZimbabwe. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende wayethembise ukuthi abantwana bezikolo zemfundo yaphansi iprimary bazafunda kungelambadalo. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ngokukhala kwabazali abanye baveze ukuthi abanye abantwana bazasalela emuva ngoba bengelanto yonke edingakalayo. Umnumzana Fortune Jamela ilunga lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uchasisa ngomumo wezikolo zemaphandleni.
Intengo ye-school fees emakhaya ibo $20 average. Ngathi akhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadalayo $20. Uthole ukuthi cina isikolo sesithwele nzima ukuthi senze konke okufunekayo ukuthi kuthengwe amachoko, kuthengwe zonke izinto nje zokuthi zisebenze. Kuba nzima kakhulu ngoba abazali bengenelisi ukuthi bebhadale imali.
Umnumzana Ronaldo Nxumalo, umzali womfundi ohlala esikolo, uthi abafundi bebengavunyelwa ukuya esikolo bengabhadalanga indleko zonke zesikolo.
Kundaba ye-school fees la ikufanele ukuthi vele kuseyavulwa izikolo i-fees yonke isibhadelwe abantwana bazabengena emabhasini bebengena vele kudingakala ukuthi umntwana atshengise ama-receipts ukuthi usebhadeleke i-fees ama-groceries ayafuneka in terms of i-forex ebedingakala abaningi bangikhona bebethola that 200 so ma uthi uyaqhathanisa lama 500 lama 700 abedingakala lapha kuma boarding schools.
Unkosikazi Thandeka Msipha olomntwana oqala i-ECDB uthi ngomumo okhona ezikolo ngabe ziyananzelela ukuthi badonsa nzima.
Ukuvula kwezikolo ikakhulu nxa umnyaka uqala kubuhlungu ngoba kunengi okufuneka esikolo njalo kuyabe kufuneka izinto ezidulayo. Isimanga esiba laso ngesokuthi minyaka yonke bayathenga njalo kukalutshwane ukuthi usebenzise okunye. Kunani ukuthi izikolo zikhangele umumo okhona zikugcine.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro ukhuthaza abazali abakhonona ngokudula kwendleko zesikolo ukuba bahambe ezikolo baye kwenza izivumelwano zokubhadala indleko lezi kancane kancane.
As for parents who are crying about school fees, please, we urge them to all visit the school and make payment plans with the school.
Ngomnyaka ka 2020, uhulumende waguqula umthetho okhangele ezemfundo, owe Education Amendment Act, ukuze wenze imfundo yezinga eliphansi itholakale kungelambadalo. Lokhu lokhe kungakafezeki njengokuthembisa kukahulumende. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udubo lokusilela kwamandla kagetsi soluzafika komlindi uyagcina ngoba isigaba sesitishi sewange esilungiswayo sesifika emaphethelweni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala usezasungula uhlelo lokuhlanza idolobho ngokucitha yonke imithanithani eyenziwa endlikini yedolobho efana lokugezisa izimoto amahlayana, ukuthwala abantu ngezimoto lapho kungavunyelwanga khona lokunye okunjalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani hlobo bantu bakithi mazimbabwe amahle hayi siyavuka basakazi be-Studio 7 inkulunkulu abe nani hlobo zami lingadinwa ake ngithawule kunye lapha sicela ubaba uMnangagwa engakhathazeki kakhulu kulo hlelo olukhona lapho kuthiwa yihawu lezinkomo laba bantu hayi sibo beqembu lezombusazo siyacela siyaxolisa nyabaxolisela abantu bakankulunkulu basasebenza abantu baphelele izinkomo babuhulumende ongaphatheki kabi siyaxolisa ezweni lakho ukuthi kube le qembu nyana angathi lifuna ukudala ukuba liphathi hhayi akusuke uphathi mnto mdala sophathi siyaxolisa kakhulu ngiyabaxolisela abantu bonke laba bakuleli igrouphu ngibaxolisela mpela yize noma kungasoze kuzwakale kahle kodwa siyaxolisa ngiyabaxolisela hulumende basalungisa amandebela ngamasela iqiniso elikhona batshontshelana abanye kabafuni ukusebenza bethenga izinkomo batshontshe inkomo zabanye so laba bantu abasebenzayo laba balungisa isigaba abekho kwezombusazo siyaxolisa lapho ngibaxolisela bakhulumende okhulumayo nyazi ukuthi uyaziwa khona ngapho ukuthi umkhezi ufamona ungwenya ojwayelekile khonapho ukuthi abizwe kuthiwa ngumkhezi kodwa-ke hhayi ngiyabaxolisela ngiyaxolisa lapho kakhulu ngifamona lo okhulumayo ngixolisela ihawu lezinkomo ukuthi hhayi bengahlukunyezwa liyamukeleke nje njengeqembu bazothi ma sebeqedile bakhulumende bazabisela umthetho endabeni yefoni yabo
Studio 7 salibona ndinjani nga puha no thina siyaphila nga pa ngusunamlona no siyabonga sekuze kuwumnyaka omusha siyabonga lisayibambe njalo hawu lisakhipha iindaba ezilohlonze lisakhipha amaqengiso siyabonga kuleyo ndawo no besihambile emakhaya imigwaqo siyibonile imigwaqo ayikho uhambe udinga umgwaqo phakathi kwemigwaqo sangathi abafowethu singabambana nabemthakazi sonke sibambane bafethu before sicabanga ukuthi sifuna ukuhlalisana kanjani siqale sibambane sikhiphe phela le ndlovu ekhona lapha endlini eyizala uPF ngoba ma kukhona indlovu ngeze sikwazi ukuhlalisana bafethu noma sithi sicela ukuhlala sodwa kuleli qela elingapha kodwa phela ma kukhona indlovu endlini ngeke sikwazi ukuhlalisana lelo yiqiniso elimsulwa sangathi ningayibona ngaleyo ndlela noma ngaleloso abantu bakamthwakazi lingabakithi lina kodwa sibambaneni phela sikhiphe le ndlovu ekhona endlini liyabona abadala emakhaya bayaxetshulwa bathela isibhaxu bayashaywa abantu qede lapho izana uPFD khona yona iyangcoliswa kazi ukuthi ingcoliswa kanjani yona ivele ingcolile kubi 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 kubi. Ah, sengathi khona sengathola isixazululo sibambane. Ivoti lamandla, ivoti lamandla. The reason bangafuna abantu bevote ukuthi bayazi ukuthi ivoti lamandla sengathi singabambana. Siyabonga kuleyo ndawo.
Salibonani ku Studio 7 ngilolwa ngomdluli ngilapha eGwanda. Kulamazwe engwazulu ekhulunywa ngubaba uBelive uGawuli. Uyazi amanye amazwe omuntu omdala afaka amahloni. Uza umuntu ebuza ukuthi bafilima njani ngapha bechaywa, bathatha njani amavidiyo ngapha bechaywa. Uyazi ngumbuzo nje ofileyo nje ovela ubona ukuthi umuntu omdala akalangqondo nje ucabangela yena yedwa. Ungabuza njani umuzo njalo ngoba uyaye kwazi ukuthi abachaywa babechaywa and the rest abanye abangachaywa abanye basebebalikile becatshile emakhoneni. Those abafilima amafilimu manje ngalawo. So hayi akusimangazi lokho ngoba vele iZANU-PF yiyo impilo nje abaphila ngayo ukuthi uma kukhona abakwenzayo bavele bevike ngomunye ngiyabona.
Sebengelela ku Studio 7 lokhuluma uMaphosa eJohannesburg. Siyabonga umnyaka omusha, siyabonga umnyaka omusha. Abantu sibesukucela njengamanje ukuthi abantu bakithi abazovota abantu bakamthakazi. Asizameni wonke okusemandleni ukuvotela amaqembu akithi, sekeleni ukuvotela izinto zangaphandle ezingasizo zethu okuzadala ukuthi kube namatitsha abavela kwezinye indawo, kube namapolisa emgwaqweni avela kwezinye indawo, emabhoda nibehlupheke yonke indawo. Ake abantu bezame ukuvotela okungokwabo. Siyabacela shuwa, siyabacela shuwa abantu abasha bonke basaphalele emazweni, abanye abantu abahleli emakhaya abasebenzi. Namanje isikhathi sokuthi wonke umuntu ukuphula ijombo, siyezwakalisa izimfuno zethu, siyezwakalisa lokho esikufunayo ngevoti. So ngiyabacela abantu bonke nje ngathi kuyenzeka nje sibambeneni, sibe imthakazi zoba big people, hlanganeni layo isisisibe mhlawumbe lakhe mazuthi wasoyi-coalition government, hhayi ukuthi sithathe amandla ethu sohambise ngaphandle. Siyabonga sikuleli le-South Africa eJohannesburg. Thank you so much.
Studio 7 litshona njani? Hayi nasitshone kahle, ngiyabonga lonke ebeswalele inyozi nesishona lesiNdebele. Ngithi hayi qhubeka ngomsebenzi wenu omuhle kakhulu hlobo zami, engikuthanda kakhulu, ngifisela futhi impilo enhle umsebenzi nomuhle. Hayi ngelakho okune engakukhuluma nje, ngingakhuluma nje ngesizathu lokhu izikolo sezivuliwe kwelakithi. Uhulumende elokhu eqamba amanga ngesizathu sama-school fee. Mina ngokubona kwami ngabantu balo mcabango njengowami, ngiyabenza hlalisa abantwana bonke phansi, izikolo zonke emaphandleni, hlalaneni phansi uze ube nombuso uhulumende azalikhuluma iqiniso. Manje ukuthi asoze kwenzakala ngokuthanda kwami ukuthi ngabantwana bayazihlalela, ngoba sesidiniwe uhulumende hlale sitshela amanga ethi abantwana seze babhadalela. Kathesi izolo izolo ukhuluma amanga wathi asoze kubhadala i-school fee ithemeliwa. Ithemeliwa lelo vele lalamla kanti support idoti lekhulunywayo asonto enhle. Amanga ela abazali babantwana ehlale siqamba amanga ebenza abantu abayizithutha. Akusebenzi, akusebenzi sibili. Uhulumende weZimbabwe akhangelelanga inhlalo yemfundo yabantwana, akalandaba lokuthi abazali bahlupheka, akalandaba. Angazi ukuthi yena ungumuntu omdala engakuyana, ucabanga njani? Ucabanga nxa ezahlale ngumuntu wamanga engu-president welizwe okumele ukuthi nganguye owakha izinto. Siyazi ukuthi uyehluleka, ngacela abanye bamncedise ngokwehluleka kwakhe. Ukwehluleka uyehluleka sibili kakhulu. Lalowo bemkhomenta lapha laphana bemkhomentelize neze, hayi uyehluleka uhulumende wakithi eZimbabwe, uyehluleka. Mna hayi abantwana bayazihlalela bengathi abazali bengabhadali ezi-school fees angikhona, bayithatha ngaphi imali bekuseka abazali emakhaya. Abayekile bahlalisa abantwana kuzathi ngihlakuze kulo mbuso o-right babuyele ezikole abantwana bafunde. Hayi ngoba sesidiniwe thina, diniwe ukudina sibi lalinixolela ngoba mntu odwa sidiniwe. Diniwe uhulumende weZimbabwe, alaqinise, cela amanga umuntu lo.
Bonan san bonan bonde ba tikinjani nezindawo nezindawo. Ah siyabona okwenzakala elizweni lakithi. Siyizwa manje sebeqala ukukhuluma ngecorona. Yazi bakhona abantu abangakhuluma ngecorona. Nato mnanga kwala kwesiwenga la. Bakhona abantu abangakhuluma ngecorona. Akhona amazwe angasho ukuthi hayi ukorona ikhona. Nothi laba bayazini ngecorona. Okwakuqala bayazini ngecorona. Bayazini ngempilo zabantu. Ngoba yibo ababulala abantu, yibo abahlukumeza abantu, yibo ababulala izizwe ngokusela babo. Aso abantu abakhuluma ngempilo zabantu laba. Bahlezi bekhuluma amanga njalo nje. Phezu kwamanga abangaka bahlezi bayakhuluma yini into abaseke bayenza entsha abantu abangayaziyo. Phezu kwezithembu zezingaka. Into aseke bayenza emphakathini yini. Ngaphandle kwalokhu sibona nje kutshaywa abantu. Ngaphandle kokubona sibona sekugubulawa abantu. Ngaphandle kokubona kubotshwa abantu. Enye into abangayenza abantu bezame uphefu yini. Mina elizweni lelandihlezi ngitsho ngithi laphana loba kungangena abantu. Loba kungangena umntwana omncane. Engayenza ngcono njani kulo mnangakho. Even umntwana ongu-grade 3 engayenza better than umnangakho lo. Uyazini. Kuthothotshiwe kwakutaminitso phezu. Uyazini ngempilo zabantu. Bona kuyibo abaqeda abantu elizweni. Abantu bakhethi basozozikhethela ukuthi babulawa yini. Izanu PF or i-corona. Phakathi kwezinto ezimbili. Abantu bakhethi basezowubona umkhuhlane omubi ukuthi umkhuhlane oyingozi empilweni zabantu yini. Akula mkhuhlane ongaba yingozi njengezanu PF. Akula mkhuhlane. Selokhu imkhuhlane yaba khona. Bangakho abantu ababulawa yizanu PF. Izidumbu eziphansi ezabo zingaki. Izanu PF.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden losowabo uMnumzana Justin Trudeau wele Canada kunye lomongameli wele Mexico uMnumzana Lopez Obrador baqhubeke ngomhlangano wabo kwele Mexico izolo, lapho abazise ngokuthi bazazama ukulungisisa udaba lokucapha umngcele ngabakwele Mexico bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi kutholakale amaphepha ayimfihlo ehofisini kamongameli Biden okulicala elifanayo leletheswa owayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe mayelana ngezombusazwe weleMelika. Saqala ngokumbuza ngokukhethwa kukasomlomo wedale leThe House.
Ukuxokozela esikubonileyo ngokhetho kasomlomo weHouse uKevin McCarthy owama-Republican kutshengisa ukubana akula kubambana kubandla lama-Republican. And I think abantu abaningi uMcCarthy bamkhumbula ngelanga le-insurrection ngozikandlela 6, 2021 lapho abalandeli bakaTrump abazama ukuthumba ngayo iHouse bezama ukustopa i-certificate ka Biden ukuthi kukhawunti amavoti amenza ukuthi abe ngu-president. So ngokubona kwami ama-Republican ubona ngokwawo awabambananga, and uMcCarthy bebengamfuni ukuthi kube nguye oba ngusomlomo we-House. Kuthi kusiya phambili sibona ungathi kuzoba nzima for yena uMcCarthy ukuthi engu-speaker akwazi ukuthi akontrole i-House, ngoba sibone faka ama-demands abo amanye akhona vele ungathi ridiculous. Ngoba enye yakhona i-demand ngeyokuthi even umuntu oyi-1 owe-Congress angakwazi uku-demand ukuthi uMcCarthy makehle or uspeaker makehle esihlalweni ma bengavumelani laye. So I think kumenza abe weak uMcCarthy njengo-speaker, ngoba manje every time mayemi lapho uyabe lokhu ecabanga ukuthi la ngingaphazama anytime anyone angathi kumele ngi-record.
Ngokubona kwakho umbona elokhu elamandla yini ebandleni lama-Republicans uMnumzana Trump?
UTrump siyazi ukubana ibandla lama-Republican kulokhu elamandla amakhulu kakhulu, ngoba abaningi abantu abasupporta uTrump ibona abavotela ama-Republican la esiwabonayo
khona manje.
So I think ngiyakholelwa ukubana kuliqiniso ukuthi nguye okhulumela laba abanye abayi 20 ade bengafuna ukuthi uMakhati angene. Wabakhuthaza ukuthi mabavotele uMakhati. Kodwa siyazi ukuthi amanye ama Republican amanye especially ku Senate abafana labo uMakhonela bafuna ukuthi iRepublican Party iqhubekele phambili ihlukane ikhohlwe ngokwa Trump okudala lokho ngoba I think bayabona ukuthi kuya divide the party isebefuna ukuthi ama Republican mayengabambana babe lomqondo omunye mabe pusha ama policies abo abafuna ukubona esenzeka. I think uTrump usesuka abe yilokho esingathi hindrance ngoba akusacaci for ama Republican ukuthi bayaphambili yini noma lokho besasemuva bevumelana lombono kaTrump ukuthi ukhetho luka 2020 lwalungekho feni lwarikwa.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obeqoqa le studio 7 ese Virginia ngapha kwele Melika. Lesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njani kusasa isikhathi sinye kumbe ngo half past 7 ntambama.